uhulumende wethule imali yamaphepha entsha yamadola amabili 2 Zimbabwean dollars, amahlanu 5 Zimbabwean dollars, leyamatshe yamadola amabili 2 Zimbabwean dollars. Ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe RBZ lethule njalo isinqumo sokuthi amabhanga aphe abantu amadola angamakhulu amathathu 300 Zimbabwean dollars ngeviki. Lokhu kuza ngemva kokubantu abaningi bebesebethwele nzima ukuthola imali emabhanga sebeyithenga esitaladeni lapho ethengwa ngentengo ephezulu kakhulu kubosiphatheleni. Omunye wabamukelela imali ngenjabulo ngumnumzana Tafaza Chikandiwa, kodwa esithi kumele imali itholakale izikhathi zonke njalo intengo yempahla yehliswe ezitolo.
Kodwa into thina esikhala ngayo ngokuthi imali le izabe itholakala yini, kumbe izabe izifananela la yena leyathi khona ibond note evele ingatholakala. And ezinye izinto esikhala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrocery esiwathengayo lawa emashopu, kumbe kuzabe kuzifananela.
Kodwa abanye abafana lomnumzana kaWira Gobetsayi bathi akusoze kusize ngalutho ukufaka imali entsha emabhanga ngoba abantu abaningi eZimbabwe bengasebenzisa amabhanga.
Leli nyathelethelwe nguhulumende lokubisa izimali ezintsha mboni kule ncedo endubeni zethu esilesilazo njengelizwe, ngoba wathi nxa sikhangelisisa kuhle kahle abantu abaningi bakwi-informal sector, njalo abantu yabalathemba lokufaka izimali zabo emabhankeni. So ngangokuthi bona imali zonke lezi umphakathi uzayithatha, njalo i-system le abahlezi beyi-creative yebona ukuthi abantu bazabelekho ethenga imali ayisoze ime ibhanki ezasalangela imali futhi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Masha Bhwanya, yena othi imali izaphanga yehle isisindo sayo ngenxa yokuba ilizwe lingela elikulimayo loba elilungisayo ukuthengiswa kwamanye amazwe okungaletha imali yakwamanye amazwe elizweni.
Imanager isikhona sibili emabhanga, but imali le entsha esikhona emabhanga asila themba layo, asila confidence, asila trust layo, ngoba i-currency le ilokhu idliwa yi-inflation, ayithengi. So kusobala ukuthi uhulumende imali le ayifakileyo akula nto ezanceda ngayo ukuthi iqede i-inflation, ngoba at the end of the day kuzabe sikhona imali eningi engathengiwe ebe funa ukuthenga ama-goods amalutshwana.
Kodwa unkosikazi Nomsa Phiri uthi okunganceda le Zimbabwe ukusebenzisa imali yakwele Melika ngoba le entsha kuyukuguqula nje umbala.
Izimdola le ebuyileyo thina kasilandaba layo ngoba vele izaluza ivalue ngesikhathi esincane. Thina esikufunayo ukuthi imali zethu esizifolayo zibe equivalent to i-US dollar, ngoba vele akuncedi lutho lokhu. Kuzanceda just for a short time, kodwa kusiyaphela amaviki amabili kusiyaphambili sesesibuyelile lapho esikhona. So vele akusincedi lutho.
Imali entsha le kayihlukananga kakhulu lehlobo lwe-bond note evele ikhona. Eyamadola amabili i-$2 ilombala oluhlaza ibhalwe Zimbabwean dollar, kuthi eyamadola amahlanu i-$5 ibomvu njengevele ikhona. Ibhanga le-RBZ lazise ukuba liza kwethula amadola afika i-billion enyangeni ezintathu ezilandelayo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.